Angithi plan lami ukuthi ngiphakamise igazi si plan lami ngicela ungcine ungilondoloze ngoba I plan lami ukuthi ngihlanganise isaka plan lami yayilay plan lami baba plan lami ukuthi ngiphakamise igazi plan lami ngicela ungcine ungilondoloze ngoba plan lami ukuthi ngihlanganise isaka plan lami yayilay plan lami baba plan lami sikhuluma ngemasho plan lami sibekelele life plan lami kwamele sixoshe indlala plan lami nawe plan lakho plan lami kwamele sibe sharp twana plan lami kwamele sihloniphane plan lami kwamele sikhuphulane hendi plan lami sibheke nomkhuhlane plan lami sigade amantombazane plan lami sikhupha amazambane hendi plan lami kwamele sishaye umgwaqo hendi plan lami asiavoid abangani hendi plan lami nawe ungalenzi plan lakho iplan lami uzube sharp nawe kwakho iplan lami hlonipha nabazali bakho iplan lami uphinde wazi isitha sakho ngithi plan lami ukuthi ngiphakamise igazi siplan lami ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami yayilay iplan lami baba iplan lami ukuthi ngiphakamise igazi iplan lami ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami yayilay iplan lami baba iplan lami ukuthi ngiphakamise igazi iplan lami ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami yayilay iplan lami baba iplan lami ukuthi ngiphakamise igazi iplan lami ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami yayilay iplan lami yayirebhe kwisibani sami but manje sengenza ngesiphethayo cause nale life ifuna isaka plus ikasi rap ufana ihafi hafi ngisho sesibagubhela igolide azange basihloniphe sasondela uprokidi wathi angeke basijombise technically you guys are good but never banikhombise shintshi plani baba ngikhanda amakotishi ngibeka i-chicken dust emakhoneni ngikhanda iplani yokuthi ngikhanda isaka kondla umndeni bathi izinto zale lizwe isale emathuneni fuck that shit. Why me? I work hard for this shit and then produce 4 albums baba in 1 decade. Intwana yasekhasi without a strategy. Angikhokhela kwistrati, angishaya mileage, ngane stop. Angithi plan lami ukuthi ngiphakamise igazi siplan lami. Ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami. Yayilay iplan lami baba iplan lami ukuthi ngiphakamise igazi iplan lami. Ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami. Yayilay iplan lami baba iplan lami ukuthi ngiphakamise igazi iplan lami. Ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami. Yayilay iplan lami baba iplan lami ukuthi ngiphakamise igazi iplan lami. Ngicela ungcine ungilondoloze ngoba iplan lami ukuthi ngihlanganise isaka iplan lami. Yayilay iplan lami.